Loka bakuthi maternal mortality ikuthi omama abazithweleyo kumbe aba ukuhlala amaviki angu 6 besanda kubeletha. Omama abashonayo ngalesi sikhathi bafakwa ngaphansi kuthiwa maternal mortality, ukubhubha kwabomama okwenzakala umuntu ezithwele kumbe kusiyafika amaviki afika angu 6. Kodwa inani labomama ababhubhileyo especially lapha kithi empilo khanya hayi libohlile, yikho singani sithabile.
Ungathi isibhedlela sempilo usitshayela ihlombe yini sesikhangela izizathu eziphiwe nguhulumente ezibangela ukubhubha kwabesifazane? Kuyini elilakho ukuthi kube ngcono?
Isibhedlela sempilo sisitshayela ihlombe elikhulu kakhulu ngoba omama abasithileyo babe balutshwana lonyaka sithiwe ngomama abalitshumi kuphela. Kweminye iminyaka hayi inani leli liyabe liphezulu kakhulu. Akulanto esiyenzayo emangalisayo. Abomama abaningi bathiya ngendaba yokuthi bayaopha igazi nxa sebeqede ukubeletha kumbe bahlaselwe ngumkhuhlane lo we-blood pressure. Yikho empilo hayi lokhu kuyaqiniswa kakhulu ukuvikela. Abantu bayakhangelwa be-operate kulesikhathi njalo bavikelwe ukuthi bangaze baophe igazi eliningi. Yikho kwenza inani labomama ababhubhileyo liyehle kakhulu.